Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngompolo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sitshumayela ivangeli lokuthula ukhetho lungabi khona, yilo ivangeli esiloku siliqhuba njalo ukhetho soluphelile. Ngakho lindaba lathi iyasihlukuluza ukuthi sokuzwakala sokusiba le msindo ukhetho soluphelile.
Abo manyano we Christian Alliance sebesole kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha eHarare.
Kuza kuba nzima ukuthi umnangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende ezisakathekileyo izolo.
Abatshali bezimali sebezatheleka ngobunengi na eZimbabwe njengoba ukhetho solwedlule. Ikusasa le-MDCT ekhokhelwa nguThokozani Khuphe lona limi njani nanku leli bandla linqotshwe kabuhlungu kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso zamakholwa esiKristu owe Christian Alliance ususole kakhulu ukuhlukuluzwa mahlayana kwabantu libutho okubikwa kuqhubeka eHarare. Umanyano lo uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele angenele kuqedwe ubudlova lobu. Amasotsha la abikwa ehamba echaya abantu emalokitshini ebethesa umlando wokusekela iMDC Alliance. Ababulale abantu abayisithupha abulale njalo abantu abayisithupha ngeviki edlule ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela esitaladeni. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Sibanda.
Sina sibona lindaba indaba ebuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi besitshumayela ivangeli lokuthula ukhetho lungabi khona, yilo ivangeli esiloku siliqhuba njalo ukhetho soluphelile. Ngakho lindaba lathi iyasihlukuluza ukuthi sokuzwakala sokusiba le msindo ukhetho soluphelile ngenxa yokuthi indlela esasivumelane ngayo lo hulumende labantu abazela kuma-political parties ayehlukeneyo yokuthi senzeni yonke into yethu ngokuthula. Njalo abantu beZimbabwe akumelanga ukuthi betshaywe ngamabutho nxa bona betshengisela ukuthi abasuthiseki ngolunye ulutho. Kumele ukuthi beyekelwe behambe kumthethwandaba kumbe yilaba abaya befuna ukutshengisela bencediswe ngamapholisa ukuthi bekwenze ngokuthula kodwa ayikhonti beye betshaya.
Umnangagwa uhlezi ehlabela ingoma yokuthula selesikhathi impela, kodwa ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu libutho akuhambelani ngitsho lakukhulumayo. Kungaba kuyikuthi umnangagwa kenelisi yini ukulilawula ibutho?
Hayi, singazi lokho, kodwa esikwaziyo ukuthi yena ubaba umnangagwa izinto azikhulumayo izinto izinto engathi eziluthukela kithi ukuthi uyabe ekhuluma esithi ekhuza ukuthi akube lokuthula. Ngibonile njalo laphana kudutshulwa abantu ngabesibuthi, uthe yena lindaba kayihlolisiswe masinya. Sabona njalo intatheli zindaba zihlukuluzwa njalo amapholisa, kwathunyelwa umuntu omkhulu ukuthi ezolungisa. Ngakho kukhanye ngumuntu ofuna ukuthi kwenziwe izinto ngendlela eqondileyo. Siyathemba njalo, siyakholwa njalo, siyathandaza ukuthi uzaqondisa njalo athole indlela yokuba akhuze abesibuto, ngoba nguye ke ngokwazi kwethu oba in charge esingathi ophezu kwalo ibutho kuwo wonke umuntu. Kumele ukuthi ngabe into le ayikhulumayo ilandelwa ngumuntu wonke.
Kulo mlando elingawudlala yini lina njengabamasonto ekubeni kube lokuthula elizweni ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuphele?
Yeah, umlando wethu uqhakathekile ukuthi sithole indlela yokuthi wonke umuntu abantu bakhulumisane ngoba nxa izinto zizinhle lo lalowo donse siyale omunye donse siyale kodwa thina kathesi siyasebenza kanzima siqoqoda eminyango yamadoda la ehlukeneyo sithi kibo bantu asikhulumeni sane nini ukwenzela ukuthi sakheni iZimbabwe entsha ngobukulwa induku ayakhe muzi singathana lapha ngezinduku wonke umuntu abe lendunduma kwenzakala okuningi kodwa ekugcineni ilizwe lethu leZimbabwe alisoze liye phambili ikanti thina besesibona sokuqalisa ukuba lo mehluko sokuqalisa ukuthi abantu beqalisa ukuzolunguza ukuthi engxenye bengaletha imali engxenye kungavuka imisebenzi thina njengabamabandla sikhangela abantu bethu abangasebenziyo sikhangela abantu bethu abalambayo sikhangela abantu bethu njalo abanye asebefile kudutshulwana kulinyazwana kangaka ngakho lokhu sifunda kuphele kukhulunyiswane iZimbabwe yephambili
umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance amazwi yakhe acizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kumele kuphele ngokutshetsha
amasosha akumelanga afike esigabeni sokuthi wena asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kumavideo njengalwana umsosha engihambane edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula direct kibo abanye babengabona bedubula laphezulu okutshengisa ukuthi babesethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengelazikhali zokubisela usuka kudidisa ingqondo ngoba mbona ngantwa kuswa yikubulala ke lokho akufiki ukulungisisa ngoba umsebenzi wamapolisa lamasosha yigcina ukuthula lokuvikela isizwe hathi ubana ngibulawe isizwe so nxa besenza kunoku abakwenzayo hayi asingeke sakusikela kulunganga akumelanga bahlukumeze abantu kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bebexabana hathi ubana kuhlukumezwe abanye kutshaya abanye kubulawa abanye lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu kumele sihloniphane njengabantu sifunde futhi ukuzwelana nokutholerethana ma imbono yethu ithiyeni kodwa kakhulu kakhulu sibili into efuze yenziwe ukuthi abakhokheli bethu abaphumele egcekeni uthi advocate Jamisa uwabunayo sekukhulumile advocate Jamisa akakhulumi baphumele egcekeni ukuthulisa abantu babo andabona for the first time wakhangela amalunga ezanu PF awakho kona ebudlangudlangeni wonke lowo bazithulele ngoba umkhokheli wabo ukhulumile egcekeni wathi bakithi singangeneli udlangudlangi lowo noma bengazingani bawuxhopha ungaphindiseli and so far so good bona nje balalele umkhokheli wabo so kanti ke bengingafisa njani kana ngabe ubaba u-advocate Chanisa ingenza into efanayo apholise abalandeli bakhe kulokuthi abalandeli bakhe bebe behlukunyeka bechithela impilo belimala nento enjalo njalo akaphumele ekugcekeni laye acele abalandeli bakhona babe nokuthula kuze kulungise izinto kuhle ngendlela efaneleyo ngayenze phela indlela njengoba ivele ifundile njalo eliqhutha indlela eqondileyo uyayazi ubanamela okuhambise njani kuze kufike kuhle emaphethelweni kungelamuntu olimeleyo kungelamuntu ofileyo
kodwa okwenzakalayo kathesi Chuma ukuthi amasosha eHarare abikwa ehamba ekhipha abantu emabhawa ebadudula ebachaya esithi behambe ezindlini kungela kutshengisela okwenzakalayo abaningi bayazibuza ukuthi umnankakwa njengoba ehlezi ejumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe
uyabona okunye into kumele kunanzelele futhi ukuthi bona sizabe silokhu sidinga umthakathi icelo sokukhonja umama ngento engekho amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okungababa umnankakwa ugconwe kodwa ke mina into esengiyifihlela kuyona nxa sokuphumela egceke lokhu sesifihlela ukubona ubaba umnankakwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all ngoba utshengisela ubana kulabanye abantu phakathi abangenzi kuhle konapho ngoba nake ngamangala futhi kuhlenzakala ibombing e-Y6 stadium laphana ngabona amapholisa ezimele nje vele ngelandaba ngantu akulaluto olwenzakalayo kodwa bebona ukuthi impilo kamongameli labanye abakhona bo isikudanger kodwa bazibela nje ngoba ngabe indaba zaludo lokho ngamhlabhe cha bazondile kumbe bakhale nomsebenzi lokuhamba njalo so kumele kulungiswe kona bana kule a lot of polarization within ama security forces ethu abanye bangkhona ngabadonseli ingubo egangeni abanye bangkhona ngavele enezikhwili zabafuna ukuzenza intasuka yenzwe kwakho but like for example ungakhangela kule nyi video ephumayo umsosha lwana wayedubula abantu wathi wabona ukukhona umunye umsosha wabuya ngemva kegijima vuka wamshaya ikhanda lasemahlombe emkhuza okutshengisela ukuthi kona yinto engakhululekanga lolu ngayo azidubule abantu I'm sure ngoba ungakhangela iningi laba amasosha babedubula phezulu so I'm sure yi-instruction eyadubula ukuthi hayi dubulani phezulu ukwenza ukuthi bayithusele nje abantu benjani badispese bebaleke kodwa nangomunye usenza okuguqa phansi sibili ekhombela sibili etshaya ngantu utshane labantu abazambisela yini so khonokwana sibona umuntu lowo it's a rogue element within a good institution omele ikhitshwe nale into enjalo so yinto omele zinanzelezwa lezi kodwa mina ngifisa ukubana ngabe ubaba wethu uyathatha amanyathelo amasinyane okulungisa izinto ezinjalo so ngoba kuyabe kungcolisa uhulumende wakhe kungcolise futhi uzinqolisele le party yethu ZANU-PF yet we are not involved in all these things ezenzakalayo
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le ZANU-PF Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kwisisekelo sombuso umnumzana Love Mo Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yama V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayile mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa olama-V11 afana lawonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeke
isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane ocubungula ezombusazo umnumzana Butler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho
MDC Alliance uba uChamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa kwasokuza ukuthi iConstitutional Court ibisihlala phansi ibizothi ukuthi hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni lokhu ke sokuza kutsho ukuthi ngemva kwe-14 days akuqala ezokuthi kuzwakale iConstitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe ukuba ngupresident 48 hours after
abasekeli bakaChamisa sasebekhangelele ukuthi akwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imthethwandaba isebenza yeyamele kubandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwempumela yokhetho. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chizosbanda.
Iningi lithi belikhangelele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba kalula kulelu khetho. Umnumzana Honors Khali uthi kakuzwisisi ukunqoba kukaMnangagwa. Kodwa uthi nxa enqobe kuhle akusetshenzwe laye.
Abazami ukusebenza laye sibonene ukuthi injongo yakhe yini. Ufuna ukulithuthukisa ilizwe lethu okanye ufuna ukulibulala njengabanye bakho. Asisimnikeni ithuba.
Unkosazana Ntombi Ndlovu uthi ubona engani kube lobuqili obenziwe yiZimbabwe Electoral Commission iZEC.
Mina ma-results lawa ngiwathemba ngibona ukuthi afe bona ngani urigiwe because siphuzile lokuwathola ama-results kuze sithwale nzima uzokuthiwa izekithi engikhona ngesikhathi esingaka kodwa kungabe yileso sikhathi amayisasi athola phakathi kobusuku abanye abantu sebelele.
Bakhona abathi leso isikhathi senqwela phambili. Umnumzana Thabo Mpofu ngomunye wabo.
Abantu bakithi sebekhathele. Into abayifunayo ngalesi ukuthula. Sebefuna umuntu ozabakhokhela benze izinto abafuna ukuzenza. Into lezo zothuna sketch my politics singakwazi ukuthi ngubani owinayo, ngubani ozaqhubekisa abantu abasephambili. Abanye laba abahambi lokuyafika emakhaya bayikhuluma labantu emakhaya. Kanti abantu abaningi, abantu abayibo abaphethe eZimbabwe basemakhaya.
Umnumzana FBI uthi ukhalela ukuthula eZimbabwe. Njalo abantu abafuna inhlala kahle abalandaba lokuthi ngubani obusayo.
Izakhamizi zizalele kuhle. Abantu bekwanisele ukuyathengela isinkwa sabo emashopu ngoba omama bechurch bathe khona bona bathembe kuNkulunkulu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhalelwe ukuphikisa kunqoba kukamongameli Mnangagwa emthalondaba kule viki. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye, umongameli Emmerson Mnangagwa ubhode ngezizwe lezizwana enxusa abatshali bezimali ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa iningi belimtshela ukuthi lisafuna ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani. Solwedlule lolo khetho. Sesingabona na abatshali bezimali laba betheleka eZimbabwe. Wona umnotho uza kwenelisa na ukuvuselela umongameli Mnangagwa. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kuza kuba nzima ukuthi uMnangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende eziqakathekileyo izolo ezimayelana ngendaba ezizona ebezingaletha ebezingahuga amanye amazwe angaphandle ukuthi bekuye bezoinvest eZimbabwe. Izithembiso zenzile esanda kuthatha umbuso uvela kumgabe. Simbonile inyanga zonezi ezingu-8 ezedluleyo. Into esingayitsho sibuye sobufakazi layo yokuthi usikhiphele amapholisi emgwaqweni. Okokuthi umnotho engawuvusa kumehlule inyanga lezi ezingu-8 asazi njalo ukuthi uthweleni abona ngani kuzamenza ukuthi umnotho uvuke kusukela lamhlanje kusiya phambili. Ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi umnumzana uMnangagwa sithi yena ubudlelwane kade labo leChina uzabuquma edonsa amazwe lawo entshonalanga abayibona abancedise umnotho weZimbabwe ukuthi uguqe ngamadola. Ngaphandle kwalokho hayi kuza kuba nzima, so icela ivuthiwe mfokankomo.
Ikhabhinethi yakhe ukuze mhlawumbe iphumelele mpela isebenzele ilizwe leZimbabwe, bakhona abanye abathi kumele akhethe ngisho labantu abangekho kuzanu PF. Ubona ekwenza yini lokhu Mnangagwa?
Hayi, khona kuqinisekile sibili mfowethu ukuthi abantu engibile kuqinisa lokuthi iZimbabwe bengayivusa lamhlanje iningi labo kangibaboni phakathi kuzana. Kodwa ke into esesiyenza le inkomo ikuloyisa nje ngoba eqinisweni angithi ukhetho lolu ngikhona lusiya challengewa emthethwandaba kusasa. Kungenzeka ukuthi umthethwandaba uye kuthi wona hayi phinda nini election. So esikwenza kathesi nje ikufanisele. So sifanisele ukuthini nxa uMnangagwa elesifiso sokuthi avuse ilizwe leZimbabwe, asifanisele mfowethu ukuthi lapha azabumba khona ikhabhinethi yakhe mangakhangeli phakathi kuzani kuphela, kakhangeli labantu ngaphandle kwezanu langaphandle kwelizwe. Banyenga amaZimbabweni abafundileyo, banyenga abantu bakomthwakazi abafundileyo abazimiseleyo ukuthi bengabuyela ekhaya bencedisa ukuvusa ilizwe leliya.
Abatshali bezimali abavela kwamanye amazwe ababesithi bamelele ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani, sesizabona yini besiza eZimbabwe ukuze sihlanyela izimali zabo?
Angikuboni lokho nkomo ngoba akulanto eqinisekileyo esitholayo ekhitshwa zintatheli zindaba. Intatheli zindaba ezifikela izanu zikhuluma okunye, kanti ke labanye labo abafikisayo bakhuluma okunye. Sihluleke ukuthi sithole abantu abaphakathi laphakathi futhi abangasinika into eqondileyo. Ngoba kungathatha amazwe wona lamabili nenhlanganiso yodwa, i-European Union okwakuqala izinhlanganiso yamazwe. Kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. I-America layo kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. Sizwile ilizwe loneli England lalo, i-committee yonale eyiyona ekhangele ngezeZimbabwe, iyala ukuthi impumela yokhetho lolu uhulumende lo ayi-recognized, ayemukele. So nxa amazwe onala i-European Union elamazwe angu-28 including i-Britain okwakathesi plus yona i-UK on its own le-America, uma yiwo phela amazwe lawa ayiwona adale ukuthi iZimbabwe iguqe ngamadolo kwezomnotho. Nxa bona bengazimiselanga ukuthi bephenduke, ngingazi ukuthi iChina izamncedisa yini uMnangagwa, ngoba iminyaka yonke nokusukela amazonala awentshonalanga aphuma eZimbabwe siwubona umnotho uguqa ngamadolo phansi, bese bekhangela amaChina kube hlula amaChina iminyaka yonke yonalo. Angiboni ukuthi siqhubeka sisiya phambili lamaChina kukhona ukuza sinceda, njalo umnotho kangiwuboni ukuthi uzavuka.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya ucubungula ezombusazwe. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe linqotshwe kakubi kukhetho, nanku kalitholanga ngitsho lesihlalo esisodwa. Kodwa liphiwa izihlalo ezimbili ePhalamende lakuSenate phansi kweproportional representation. Abanye abasekeli bakamakhuphe sebezibuza ukuthi kambe ikusasa yebandla iminjani, nanku phela lo mholi wabo uvotelwe ingcosana yabantu nje kukhetho lukamongameli. Umgcinisihlalo weMDCT umnumzana Pednico Pepe uthi umkhulu mpela umsebenzi osezandleni zabo.
Ngibona engani ke yonke into nxa isungula kuthiwa khona isitiki somentisi, kumbe ngithi uluthi lomentisi lwaa iganga lonke. Ngibona ngani ke kufanele siqalise khonapho, sikhangele maphutha ethu, sikhangele lapho esiphazame khona, sibe sesiqondisa ke khonokho. Ngoba ngani ke abantu beZimbabwe okwakathesi bebengani abala kuzwisisa ukuthi amabandla amelene neze-devolution of power. Singakuqondisa konkana kube sobala ukuthi njalo futhi amabandla amelene ke ikakhulu ngezigaba, ukuthi ezigabeni sikhangele umuntu kanjani. Ngingakunika umzekeliso, ungabona isigaba kunje iMathewelen South, ngimike umzekeliso. IMathewelen South itholwa ke yiZanu PF kodwa iseMathewelen South. Okuqakathekile kufanele abantu bakuzwisise ukuthi-ke khona ngale Mathewelen South lokho kuzabe kusenzakala eMathewelen South akusikho ukuthi kuyabe kusenzakala eMathewelen South ngoqobo. Kuyabe kuyinto ezicabangwa zikhulunywe zilungiswe ziphekwe eHarare bese zisiyafakwa-ke eMathewelen South, ngoba-ke ibandla lelo eleZanu i-headquarters yabo lokuphila kwabo lokuza kwabo nengqondo zabo sukela khonale eHarare. So khonokho-ke abantu bangakuzwisisa ukuthi-ke ukuthi abantu bazivuse ngokugcweleyo. Siyabe sikhangele-ke ukuthi-ke kube nebandla elilaba elilobantu abaningi abavelela eMathewelen South, njalo elilobukhokheli obuzwisisayo-ke izinto ezenzakala eMathewelen, njalo lizwisisa-ke ne-culture eMathewelen South ukuthi izinto kufanele zenzakala njani, njalo futhi lilama-interest eMathewelen South ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela-ke ukuphila kwabantu, ezigoqela-ke ilanguage yabantu, ezigoqela-ke imfundo yabantwana, yonke into nje ephathelane naleyo ndlela, ngoba umuntu wangkhona uyabe elaye elokufeka ngoba indawo yakithi. Naleyo ndlela mbona ngani-ke singakulungisa lokho-ke sikhangele kusasa, abantu abaningi baza kuzwisisa, abantu abaningi baza kubona-ke ukuthi-ke iZanu ilakho ukuthi iphume. Nxa siyikhiphe iZanu asingayikhiphini ngokukhipha uPresident, ngoba kulobu nzinyanyana-ke ukuthi ungathi wena ufuna uPresident, ngoba uPresident usetshenzelwa ngamawadi, ama-councillors asetshenzelwe ngama-constituents, ama-MP. Nxa angavele awine kulezo ndawo kasadleki, uyabe sewinile-ke sethethe ke-ke, kuyabe sokusenziwa izinto ngentando yakhe, ngendlela yakhe, indlela abona ngayo izinto.
ukuba sekeli benu ukuba landeli benu abangaba belahlekelwe lithemba kulandela impumela yalolu khetho ungathanda ukuthini kubo
Ngibona ngani ke ithemba kabalibone ke ukuthi khonoke kade sikukhuluma ukuthi ke iZanu PF libandla lobuqili osobulobunono obukhulu yikho ke sikhuluma ngokuthi iZanu yahamba yadinga ikampani okuthiwa yimikhubu ukuthi ivela lungise ukuthi bangathi libevela njani ke kuma-election esesikukhangele ke kathesi kubalandeli bethu angalahlisi ithemba kabakhangele ke ezindaweni zabo ikakhulu ngezigaba nezabelo ukuthi badinge ke inkokheli ezivela ebantwini inkokheli ezizwisisa abantu bendawo inkokheli ezizwisisa ke iculture yendawo kanye neculture yabantu abaphila khonapho ukwenzela ukuthi ke senelise ukuthi sivimbeke leyo zanu ngoba ukuyikhiphe kufanele siyivimbele kumawadi ukuthi siyikhiphe kufanele siyivimbele kuma-constituency singayivimba kumawadi siyivimbe kuma-constituency ngibonani balaleli kanye labalandeli bethu kuzaba lula ukuthi siyikhiphe
Umnumzana Bednigo Pepe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Sikhangeleke sibona ukuthi abalandeli abalaleli bathini ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele uXolisani Dube uthi morning Musa Masbuko livuka njani sisonke mthungameli from Randburg Arnold Sepekolo uthi how are you Mthokazi watching from Gabs eBotswana Siprent Dube watching you guys siyabonga balaleli qiniso hlangana xolani siyabonga lawe khona apha busani mabana ayakwazi ziva likomenti mabana ingamphoxisa umgani wami xolisani Dube Uthi busani mabhana umntwana ukuze ahambe uqala akhaze mfowethu ungalahli themba uqinisile kolapho axolisani siyabonga balaleli siyabonga balandeli liqhubeke lisichaza belage kamnandi lapho esigqibela indaba za sekhene siyakhlukana isikhanyele ebezihamba phambili abomanyano we Christian Alliance basola ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha eHarare abatshali bezimali sebezatheleka na eZimbabwe ngokunengi njengoba ukhetho solwedlule. Ezinye incwadi zithi cha ngeke kwenzeke. Dwakazi kwamele olivalelisayo ngontungameli inkomo likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7 o'clock. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6. Ngitshone kuhle.